So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 18 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo kweze kuseni namuhla. Amakhansila eMDC kobulawayo aza kuya eHarare namuhla ukuyachasisela inkokheli yaleli bandla ngenxabangxoza eqhamuke phezu kokuxotshwa kukamabhalane kamansipala ngomsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane eziphatheke kuhlelo lokutshengisela eLondon ngeviki edluleyo zithi izihlobo zazo ekhaya sezitshona zethuselwa iZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhansila eMDC kobulawayo aza kuya eHarare namuhla ngemva kokubizwa libandla lawo ukuthi azechasisa ngenxabangxoza eqhamuke kuleli dolobho ngeviki edluleyo lapho umsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami axotshe khona umabhalane wekhansili umnumzana Christopher Dube umsebenzi. Ngakwelinye icele iqula elithunywe nguhulumende ukuyacubungula lolu daba lifika namuhla kobulawayo. UKambarami lokansila Silas Chikora babotshwa phezu kwalolu daba bamiswa emthethwandaba besetheswa icala lokutshaya uDube njalo bakhululwa ngesibambiso sebail. Abanye ababikwa baphatheka ekuhlukuluzeni uDube ngokansila Felix Maka, uClayton Zana, Tawanda Ruziwe, Pilot Moyo, Lilian Mlilo, Batirai Dube lo Frank Jabangwe. UDube yena sebuyelile emsebenzini ngemva kokungenela kweMDC lanxa uKambarami evikwa ebelokhu esala lezihluthunelo zehofisi yakhe. Umnumzana Kambarami umiswe njalo emthethwandaba kuliviki kudaba olukhwezwe inhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration. Yona ethi wayengamelanga abe ngukansila ngoba wake wafunyanwa elecala lokuntshontsha wagwetshwa. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo United Residents Association umnumzana Winos Dube uthi yibo ababize iqula likahulumende elifika kobulawayo namuhla ukuthi lizoxazulula ingxabangxoza ekukhansile.
Kasivumelane lakho ukusiya kusola njalo kuyasinyangisa kakhulukazi. Into yokuqala kuthe nxa kuqalisa ukwenzakala thina njengenhlanganiso yebulawayo United Resident Association sigijime sabhalela abaphethe ezombuso waleli lizwe sibhalele uminista we-state samtshela ukuthi nakho okwenzakala kobulawayo which were not happy ngakho sicela kuthathe i-action. Masinyazana uminister of state wagijima watshela uminister we-local government engitshela ukuthi ekusenzakala ngolesine ngolesihlanu uminister we-local government ubesebuyile ngoba besesibhalile sathina kangenele sibona ukuthi kwenzakalani sihlaba umkhosi kanjeyana kanye kanye sithi thina zimpisi esezijikele esigodlweni samakhosi xa impisi seziseza njalo abantu kasisukume sihlokome sizikhubhele ezimpisi ngoba kazifanele ukuba khona phakathi kwabantu nxa sezisenza ukuganga okunjengalokho.
Njengoba kodwa bavotelwa bonke labana nithemba kuzaba nzima ukuthi bengaphonga uphuma nje.
Yebo ye bavotelwa kungaba nzima kodwa ngilethemba ngileqinisa ukuthi abantu bakule indawo abantu bakithi kurijini yethu yiso isikhathi kathesi nxa befuna ukukhuluma iqiniso befuna ukubona baza kufunda ukukwazi ukuthi kona nxa sifaka abakhokheli kasifake nini abantu esibaziyo ngemisebenzi yabo abantu esibaziyo ngezigaba uzokuthi umuntu uvela ngapi. Iqiniso likhona esintwini inja yonke idobha ithambo nxa ingalidobha ithambo ikhumbula kwabo kayikho injengadobha ithambo lapho ikhumbula ukuthi iyelise ngale ngasemzini. So lata bantu bakule region dasikwazini ukuthi ngasifaka abakhokhela sifake nabakhokhela bangabantu bethu abazaba lothando lokusebenzela ukuthuthukisa isigodlo umbe iregion yethu.
Ngalokho ngabe usitsho abantu abadabuka eMathebeleland kumbe uthi ingqengo bani?
Kapho kekelezwa umuntu odabuka endaweni ngoba nginje mina ngivele ngidabuka eMathebeleland angazake ngisukume lapha ngithi ngifuna ukuya eBindura ngithi ngifuna ukuyathungamela eBindura. Abantu bezindlu bafanele bahlonitshwe balemvelo yabo balezisekelo zabo ukuthi bahlezi ngayiphi indlela. Umuntu umuntu kamele ukukhokhelela endaweni lapha avela azi khona umdabu wakhona ekwazi lokuthi usekelani ngeqiniso efuna ukuthiphikisa indawo.
Siyabona njalo ukuthi la kubandla lezanu PF kuyakube le ngxabano lakho eNkethabe Chavi. Ungathini ngamabandla lawo mabili edolobheni lakoBulawayo?
Izifiso zezakhamizi kazigcwaliseki ngenxa yakhonokho ukuthi kufumaniseke kungala kuhlonitshwa kwezindawo ngezindawo ngoba sithi thina kulamasiko aligugu lendawo ngendawo ufanele kuhlonitshwe. Kuqakathekile ukubana amabandla azombuso akunazelele lokhu njalo nxabe kunazelela kungaze kwathathwa njengokuthi abantu sebesenza ukuthi bakhuluma ngezokubandlululana kumbe ngendimi kumbe ngani ngani. Iqiniso liqiniso ofanele limi ukuthi xa sikhuluma ngendawo ethize asikhangeleni ukuthi kade bavele ngobani abakhonapo. Sibanikeni ithuba abanye sifikile kulezo zindawo kasibalandeleni ngemuva kuze kusebenzeke kube kuhle sihloniphe izindawo engani kuyathiwo labo embhalo yamabhayibhili baze bathi fika eRoma ungafika eRoma yenza beRoma abanjani abakwenzayo hayi konke ufike sokuhamba phambi kwabo.
Umnumzana Winos Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association obexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ezaphatheka uhlelo lokutshengisela eLondon ngeviki edluleyo lapho kwaphoza kwatshaywa khona umphathintambo bona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Umnumzana Sibusiso Moyo zithi izihlobo zazo ekhaya sezisethuselwa ngabasekeli bezanu PF njalo sezihlalela evalweni. Umoyo yena oyehamba lezinye iziphathamandla ezigoqela uMabhalane ogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana bahlaselwa ngababetshengisela laba babathela ngamanzi njalo kwaba lokutshayana. Ukutshengisela lokhu kwakuqoqwe izinhlanganiso ezitshiyeneyo zibambene lebandla le-MDC. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga lenye yalezinhlanganiso iRestoration of Human Rights Zimbabwe umnumzana Panyika Karimanzira.
Ye kuliqiniso kuthiwa khona vele uhulumende weZimbabwe ukhanya eselanda abanye bangukhona ukuthi abathunguluze ngendaba yokuthi izihlobo zabo zazitshengisela lapha e-United Kingdom. Thina esesikwenza kathesi ukuthi khona sisavise izihlobo zalaba abantu bonke ababetshengisele ukuthi bahlale benanzelele njengoba kuvele kuyinto engayenzakala ukuthi khona uhulumende waseZimbabwe athumele abantu kuyabahlunguluza.
Kanti vele khona kwahamba njani ukuthi kuze kuphose ukutshaywa umphathintambo lezinye iziphathamandla zikahulumende?
Okwayenzakalayo yikuthi izizalwane zaseZimbabwe zaxoxa ukuyatshengisela eChatham House eLondon lapho okwakulo kulo minister kulamaminista aweZimbabwe amabili lamanye ama-officials aweZimbabwe government okubalisela khona uSibusiso Moyo loNick Mangwana. Abantu laba babebuye lapha e-United Kingdom ukuzokhuluma lohulumende we-United Kingdom ezomtshela ukuthi khona into sezilungile eZimbabwe Zimbabwe becela labo uncedo ukuthi bayake iZimbabwe. So thina sahamba ukuyajengisela ukuthi sitshele umhlaba wonke, sitshele lo hulumende weBritain ukuthi abantu laba babuye lapha ukuzoqhamba amanga, ngoba into esiyaziyo ukuthi izinto azikachintshi eZimbabwe. Masikhuluma iqiniso singathi lokho zisiba worse ukwedlula ngesikhathi sikamngabe. So thina sasinjonge ukuthi sitshele umhlaba wonke ukuthi khona hayi amadoda lawa babuye lapho kuzochamba amanga, into yonke abayikhulumayo lapha ngamanga ngoba eZimbabwe akulunganga. So ama-demonstrators amelele abantu laba ukuthi baqede umhlangano wabo baphume. Bathi sebephuma-ke laphana abantu baqalisa ukuhlabelela bejengisela bexoxoza ama-ministers lawa aweZimbabwe. Omunye walaba owayengani ngu-bodyguard kumbe ngubani uhulumeni weZimbabwe waqalisa ukuchaya omunye umama owaye ngomunye wabantu ababejengisela. Then kulapho kwaqasela khona umsindo.
Sizwa kuthiwa yena lo uwachaywayo wasa udaba lwakhe emapholiseni akwelebhilitane.
Ye, liqiniso nalelo. Yena lo umama uwachayayo owayejengisela so wafaki indaba yakhe emapholiseni.
Kodwa abaningi bathi umfanekiso kamabonakude ividiyo ekhona itshengisa ukubana abatshengiselayo yibo ababelodlakela.
Iqiniso nalelo, but umfanekiso lo uqalisela phakathi kwendaba. Indaba yayivele isiqalisile, yayivele isilesikhathi vele abantu bejengisela. So umuntu lo okakhulumende lo wayesechaye umama lo kudala yiko kwavusa umsindo. So umfanekiso lo usetshengisa lapho indawo lapho khona sokungani sokuchaya ubaba lowana, but nguye wayeqalile ubaba lowana.
Umnumzana Panyika Karimanzira ngowenhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi umdlali wenguqu uShingi Kaondera sedonsele owake waba ngumkakhe unkosikazi Mary Chiwenga enkantolo esithi kumele amhlawule amadola aphose angene kusigidi samadola emelika ngoba esithi waquma umtshato wabo esebenzisa amaphepha amanga. UMary Chiwenga sengunkosikazi kaConstantino Chiwenga, umsekeli kamongameli welizwe. Iphephandaba leChronicle lona lithi uhulumende uzahlangana lenkokheli yezisebenzi zakhe namuhla bekhulumisana ngodaba lweholo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela lonke basakazi, ngikhuluma lo Khoza. Ngizakalisa ukunganelise kahle ngodaba lolu olwenzeka kuDube lolu wamhlukumezile. Kahle kahle abantu laba sekumele bayeke umkhuba wokuthi ma ngabe befika endaweni bethole abantu besebenza bafika bebaxosha. Sekufanele ukuthi lathi-ke siphathwe njengabantu, kumele kusukunywe, simele lathi ilungelo lethu. Bengafika endaweni beqala ukuhlukumeza abantu, bengafika endaweni bethole abantu besebenza bafike bebaxosha emsebenzini yabo. Kunje nje khonapho kusamele kulungiswe into eziningi, kumele kulungiswe nasezikolweni, yibe kuphela bafuna ukufundisa abantwana into engazwakaliyo. So asikuthi kuliwa labo, kuliwa le system yale khona ukuthi kuzame ukulungisa leyo nto. Bebe sebesiya le mama face, kumele kuqedwe lapho kulungiswe yonke into le ukuze lathi sihlonipheke, kulungiswe le language la lapha lokhu zini kuma passport lawa, lathi siyakwazi ukuzibhalela. Abasinike ithuba siqondise zonke lezo zinto ezifana lalezo, hayi khona ukuthi bona bebe yibo abasibhalelayo yonke into, bafuna ukuthi bebe yibo abayiphathayo. Yabona ukambarani lo waphambanisa kakhulu, kodwa-ke kokunye sizambuka ngoba usihlanganiphisile ngiyosenze sasukuma. Sesilinde sona isinqumo senkantolo ukuthi siyothina. Uma kunganjalo vele akula nto eyalunga, ma inkantolo layo iyathatha ifavor, ithatha uhlangothi lwakho ukambarani wabo lowo. Ngiyabonga basakazi.
Eh, ba basakazi baka Studio 7 ngiyathaba lami namhlanje ukuthi ngithole ithuba lokuthi ngikhulume lani basakazi hayi mina ngisesigabeni seKabela Village aphansi kaSobhuku Skende Ncube hayi uhlupho sibhekane lalo siyalubona ngikhuluma kanje nje namhlanje bekuholiswa amabele osikhulile sithesise stula bathutsha abantu bezanupf indlela abenza ngayo hayi bakithi sesithwele nzima thina abantu bezimbabwe sisakwalo ukuthi singaphephela ngayo baduhisa abantu ngento ezincane esokusitha abanye ababengelambono uze sebekhole ukuthi hayi badala sizazinika ukudla bekhangelela ukuthi nje kathesi singabantu esiya kumavoti mhlaka 3 August aka-MP sebegijima abasalali sebehamba up and down besithe ebantwini bazabe nika amabele angasoze bebavoti angasoze belokhu ze belande bebalandele emhlanganweni yabo babancitha amabele ngalokho sesikhathele asikwazi ukuthi ngoba uNkulunkulu angangenela hayi lami ngiyabonga.
Siyabonga izindaba zenu ezinhle kangaka elisitshela zona emihla ngalamalanga. Qhubekelani phambili silufisela uthando ukuthi libe luthando lesineke sokunikezela liqhubekisela phambili ngokwazisa ngezindaba zekhaya.
Injani khona ngaphe kuStudio 7? Hayi thina ngapha sibona uhlupho kuphela. Ngumphandi lo okhulumayo kaMpofu. Hey ngapha sithwele nzima abantu benkosi. Into kazilungi sizama ukuthi sithi sibambe ngapha sibambe siyekele kodwa hayi vele kakulungi lutho. Ilizwe libalekelwa iziphofu abakhona abakuboni kodwa ke hayi sivele sabona udaba lwabo. Silulandelela udaba lwemali inikezwa amasosha. Usobala ukuthi ilizwe lakithi selibuswa ngamasosha. So ma ilizwe libuswa ngamasosha akukho okungalunga ngoba amasosha akazange abe lozwelo angaphansi kocindizelo lwekhomandi. So ke angazi kwazi uNkulunkulu lathi abantu sokumele sizibonele ukuthi siphila njani. Abantu bakithi bahlupheka bagcwele umhlaba wonke jikelele ngendaba yezanu izanu izanu. Sure imbuso ebekwe uNkulunkulu kayidiliki kodwa ke ongabekwanga uNkulunkulu ya ngibona isandla sesibhala emdulini isandla siyabhala ukuthi amalanga la abali asazi sihluphekile bantu benkosi.
Sarwana nesarwana dlube sithandekayo ukhuluma lami lapho obhethi la.
Hayi ngikhuluma ngesimo sekhaya kunzima apha njengathi nje siyahlupheka sisemazweni lapha abantu basithatha njengenyamazana. Heyi ilizwe lakithi lalo ayike lizama ukulunga lathi sike siphindele ekhaya sibili. Heyi abantu phela basasibone njengabantu nje ukuthi sesigcwele indawo le yonke nje.
Kitiyosefe ngitinjani ngikhuluma loJay Moyo njalo. Yee ngikhuluma nje namhlanje ijukela lakhona hey liqongile $40 kwesinye isitolo $35 2kg yechuke ama price anjani wona la kunzima kuleli lizwe kubuhlungu empilweni hawu Studio 7 siyabonga kodwa kamili Nkomo bonke nje bonke basakazi abahle ukukhipha imbiko emihle leli lizwe angazitilizi nje ubuswa ngabantu abanjani. Phethe kuyakhulunywa kodwa kulungiswa lutho ngisho. Hambe kuzolunga nini lokhu esikubonayo. Hambe kuzalunga. Asisakwazi sesiphunga ukuphilela emnyameni. Izinto zizima zibambeki. Hambe ichukela le 35. Elisinye isitolo $40. From 20 to 40. Kuyini khonokho? Kunzima emhlabeni. Hayi sithwele nzima. Hayi basakazi abahle. Siyabonga ngihamba uhulumeni kakehla akazobona khona okwenzakalayo lapha emakhaya la ukuthi lona kambe leli thuka livelela ngaphi khona ngapha e-America kumbe kodwa silibona ithukela leli lizwe eZimbabwe kwaphi e-Chiriti izinto zakhona impuphu kazithengeki i-20kg $50 ezinye zithi 47 kambe imali yakhona siyayithathanga. Kuzima hawu ngizwela ogogo bethu lami nginje ngithwele nzima ngile muli about 5 abantwana abayesikolweni khonapho ngikhone kwi-$80 okwepentshini hambe ngithengani ngakho khonokho njalo kubuya-ke ekhokheji ekhokheji yangkhona iyadosa akuqeda kukali izinto zangkhona sisebenzela yona.
ndlebe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp lawo uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iqweta likadokotela wakwele Pakistan owancedisa elemelika ukuthungatha Osama bin Laden lithi udokotela lo uthwele nzima entolongweni njalo kaphathwanga kuhle. Udokotela lo wabotshwa ngemva kokuvela ukuthi nguye owancedisa ibutho lemelika ekutholeni uBin Laden. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi amazwe omhlaba kumele abambisane ekulwisaneni lomkhuhlane we-Ebola oqhubeka ubulala abantu kwele DRC. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili eMelika, idale lePhalamende kuleli lizwe leCongress izolo livimbe inyathelo elithethwe ngelinye ilunga elokuzama ukuxotsha uMongameli Donald Trump esikhundleni ngemva kokuthuka amalunga eCongress amane awesifazana njalo angabantu abansundu. Esithi kumele abuyele emazweni awo nxa engakuthakazeleli okwenzakalayo eMelika. Umkhokeli webandla lamademokrats eCongress unkosikazi Nancy Pelosi uthi endaweni yokuthi baqhubeke bedlephana lomongameli Trump, kulomsebenzi omkhulu wokuthuthukisa impilo kaZulu abamele bawenze njengebandla eliphikisayo. Ngolwesibili idale leCongress livotile njalo lavumelana ukuthi amazwi kaTrump agcwele inzondo njalo akhuthaza ukukhethana ngemihlobo. UGibbs Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
UTrump uthi abanye laba bazonda ilizwe le-Israel njalo basekela amalecatha awe-Al-Qaeda lokunye ungahambelani labantu beMelika. Ugcizelele esithi nxa bengathakazeleli akwenzayo kwele Melika kumele babuyele emazweni abo. Loba nje abathathu bezalwa eMelika kuthi-ke u-Omar wabuya elizweni leli esesengumntwana. Ulamalunga amane akubandla lama-Republicans asekele isinqumo esithethwe lidale le-House of Representatives. Amalunga amaningi ayibandla lama-Republicans kawuvotelanga isinqumo lesi. Unkosikazi Pelosi ukubeke sobala kungakavotwa ukuthi uTrump wethula umbiko olenkitabechabi.
These comments from the White House are disgraceful and disgusting, and these comments are racist.
Kubi kakhulu okwethulwe yi-White House. Kuyayangisa kakhulu. Umbiko lo ulenkitabechabi. Kuyamangalisa ukuthi uTrump uqhubekela phambili ezama ukuzivikela.
How shameful to hear him continue to defend those offensive words.
Uphinde wathi akumelanga amazwi kaTrump akhulunywe kwele Melika.
There is no place anywhere for the president's words, which are not only divisive but dangerous.
Akulandawo okumele kukhulunywe okwethulwe ngumongameli. Kwehlukanisa abantu njalo kulakho ukuxabanisa uZulu. Kwenza ukuthi kuzondwe abantu abatsha kwele Melika. Labantu abamnyama labanye.
And have legitimized and increased fear and hatred of new Americans and people of color.
Kodwa ke abamele ibandla lama-Republicans abanjengomnumzana Kevin McCarthy bathi kuyayangisa okwenziwe libandla lama-Democrats elephule imithetho lisenzela ukuthatha isinqumo sokucothoza amazwi kaTrump.
It is a sad day for this house, the people's house. Our rules of order and decency were broken today.
Namhla lusuku oludanisayo edaleleli, kwephulwe yonke imithetho namhla. Idaleleli livotele ukwephulwa kwemithetho lapha.
And worse, the House just voted to condone this violation of decorum.
Amalunga ebandla lama-Democrats athethiswe nguTrump athi ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Dabanginare, ingcwethi kwezombusazwe othi akumangalisi okwethulwe nguTrump.
Indaba ezahlupha abantu besiya kuma-elections aka-2020. So ama-candidates wonke ahlanganiswe umongameli, abantu babekhangele ngamandla bekubona ukuthi bakhuluma njani njalo badlelana njani labantu abavela emihlobo emithiyeneyo.
UTrump utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi bangenza abakufunayo abane laba, athe kumele baphume baphele kule Melika nxa bengathakazeleli akwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Kwezemidlalo, iqembu labesifazana elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga lizanqikilana nale leMalawi namuhla. Linganqoba iqembu leZimbabwe liyabe selisesimeni esihle sokuqeda lomncintiswano lingelinye lamaqembu ayisithupha ahamba phambili. Livuka njani kumagumbi omane omhlaba lapho lingaba likhona? Siyazi phela bakhona abanenge UK, US, Canada, China, South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, Mozambique. Siyahlanganake lihlanganiswa ngumsakazo wenu, umsakazo weStudio 7. Siyalibonga uxhaso lwenu kanye la kuFacebook. Siyabona kulo team Hlabangana uthi wena amavuko, Tlamelo Ngwenya uthi wena good morning Studio 7 VOA News, Themba Nzima uthi wena baba Nkomo uvuka njani ekuseni? Hayi, sivukile nzima, singabuza wena. Ngobza kwala kwala uthi wena qiniso elimsulwa lelo, thina sikaze siye eHarare siyofuna umsebenzi. Kumbulani Ncube utwena mamwavuka vieni bankomo, hayi sivukile tomuka Ncube. Kulobani njalo Gladys Dube utwena linjani ku Studio 7, siyaphila Mthembo. Singabuza wena, uyaqhubeka utwena woza Jesu uzosindisa isizwe seZimbabwe. Uzoba lobanike laphana ubheka nathi Brian Collins. Uthi wena iWhatsApp number siyayicela nasike lapha Collins, iWhatsApp number yethu ithi 0-0-1-2-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1-8-0-2-4-6-5-0-3-1- ke uhlelo ngengoma yakhe ethi litshe likantunjambila. Siziphetheke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. amakansila MDC kobulawayo aza kuya eHarare namuhla uyachasisela inkokheli yebandla lawo ngenxabanxoza iqhamuke phezu kokuxotsha kukamabhalane kamasipala ngomsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Bhilithane esiphatheke kuhlelo lokutshengisela eLondon ngeviki edlule zithi izihlobo zazo ekhaya sezitshona zisethuselwa ngabasekeli bezanu PF. Ayike kwanele likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Mina Lani asidibaneni ngeviki ezayo ngolwesibili. Okwami kulivikiso kwanelo olivalelisayo. Montunga milinko, mom.